Amalunga ehlanganiso ye Broad Alliance Against Sanctions bahambise incwadi le esikolweni semelika izolo besithi kumele uhulumende kamongameli Donald Trump abaphendule kunsukwana ezilandelayo. Incwadi le eyepetition yamukelwe ngobona ngezombangazwe esikolweni semelika umnumzana Jeremy Presto othe uzayinika uhulumende wakhe. Kachongo ukuthi uhulumende kaTrump uzakwenzani ngodaba lolu. Obona ngezokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions, unkosazana Salingoni uthi benze lokhu ngenxa yokuthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu, hathi inkokheli yebandla lezanu-PF.
Thina njengama-ordinary citizens aweZimbabwe sesifuna ukuthi ama-sanctions la awuthiwa a-targeted ahala any benefits kithi. So besibuza i-government e-America ukuthi isitshele ukuthi njengoba besithi ama-sanctions lawa a-targeted, how have they benefited us thina njengama-ordinary citizens? Then besikhuluma futhi ngezinto abazifaka kuzidera ezinjengama-issues anjengawe-democracy. Sananzelela ukuthi phansi lonke anti abantu bayenza ama-elections kodwa there always be ama-objections ku-election.
Ilizwe leMelika lithi inkokheli yebandla leZANU-PF yephula ilungelo likaZulu njalo yehluleka ukwenza ukhetho olubalulekileyo sonke isikhathi. Ibutho leZimbabwe labulala abantu abambalwa ngomnyaka ka-2018 lanyakenye ababetshengisela emgwaqweni. Unkosazana Ngoni uthi ukukhahlanyezwa kwabantu akuqali ngebandla leZANU-PF lohulumende kaMnangagwa.
There is no perfect election even khona ngale America. UTrump eze wina ama elections uHillary Clinton yet ama objections ukuthi ukadliwanga she's the one who won ama elections. So bona they should allow us as Zimbabweans to define ukuthi idemocracy kuyini, le democracy esifunayo yipi. Akumelanga besicindezele kakhulu ngokuyala belokhu besifakela ama sanctions ngenxa yokuthi babefaka izinto ezinjabo democracy labo human rights abuse. Ngoba ama human rights abuses yebo akhona amazwe wonke kanti but kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapho yaphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama ordinary citizens.
Abasekela amabandla amaningi aphikisayo bathi iyamangalisa imibono yeBroad Alliance Against Sanctions ngoba uZulu ukhahlanyezwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende kaMnangagwa. Kodwa kulabanye njalo abasekela okufiswa yinhlanganiso le abagoqela abakubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Umnumzana Sipho Senkosi Macho Komola Balule unobhala jikelele webandla leli uthi lanxa beyisekela limbono yeBroad Alliance Against Sanctions eyokuthi kumele zesule kokuphela izijeziso lezi, uhulumende laye kumele alungisise umnotho obhidlikayo ukuze abantu bakwele Zimbabwe bathole impila kahle.
Uhulumende weZimbabwe okhokhelwa yiZANU-PF kumele akhiphe laye ama-sanctions awethesa abantu bakithi. Ngalokhu sitsho ukuthi kunengi uhulumende weZimbabwe okumele akulungise ukuze impilo zabantu bakithi zitshintshe. Uhulumende weZimbabwe kumele alwise amasela lezigelekeqe ezitshontshela abantu bakithi umnotho welizwe. Uhulumende kumele alandele umthetho welizwe njalo kungabi lenkethabachabi ngokugcwaliseka komthetho welizwe.
Ubhalule uthi limqotho lelo elikhulunywa ngabe-Broad Alliance Against Sanctions elokuthi izijeziso zenotho zibhidliza isizwe, hathi abalandeli bebandla leZANU-PF lamankampani agoqela eyeZimbabwe Defence Industries.
Laba abe-Broad Alliance Against Sanctions baqondile kakhulu ukuthi bahambe bayozama ukuthi bakhulume njalo bagcizelele kuhulumende we-America ukuthi ama-sanctions abafake eZimbabwe abulala isitshaba seZimbabwe. Kabulali labo abantu abayibo ababusayo ngoba laba abusayo balezimali zabo bahamba kumazwe lamazwe achiyeneyo. Yikho thina siyasekela limizamo. Sisekela ngokugcweleyo kakhulu si-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Uhulumende weMelika lamalunga edale leSenate Foreign Relations Committee bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi izijeziso zenotho zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. USenator Jim Rick okubandla lama-Republicans, lo mnumzana Chris Coons okubandla lama-Democrats abakuhlangothi ledaleleli ele-Subcommittee on Africa and Global Health Policy bathi kumele uhulumende kaTrump angayekethisi izijeziso lezi ngoba kakukabi le nguquko elizweni selokhu ibutho lasusa esikhundleni owayengumongameli umuyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Sebecele abaphathintambo bakahulumende ukuthi bakhuthaze uTrump ukuthi afakele abanye abakubandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho besithi bakhahlameza uZulu okumangalisayo. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Mulukele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Thina njenge-MDC sithi lezi zijeziso zomnotho abakhuluma ngazo ngasizo eziziqoqela sendaba lapha eZimbabwe. Thina njenge-MDC sithi isiqoqela sendaba yikungabi lababusi abakwanisa ukubusa uZulu kakuhle, ukuba lababusi abangamasela abatshona betshontsha inotho yesizwe, kutshontshwa imali kubo Commander Agriculture amabhiliyoni lamabhiliyoni, kutshontshwa izimali ezinengathesi kulama-fuel cartels, ama-foreign currency cartels akhona.
Umulukele uthi abantu abaningi bangabayanga nje kwele Zimbabwe ngenxa yombuso omubi webandla leZANU-PF.
So lokho okunye abakukhulumayo okukhuluma ngezibopho zomnotho lezi yikudlala ngempilo zamaZimbabwe ngamanga aluhlaza, ngoba iZimbabwe ngo-1990 i-MDC ifonywa kungakabi lama-sanctions yayisiwile vele i-economy. So kulabo esapu labo banibani, wonke umuntu uyakwazi beze benikeza imali ama-veterans beze beye ku-DRC imali yawo inotho yawo elizwe. So thina njenge-MDC sithi kawuqale ngokulungisa into zamalungelo abantu, ukuphila kahle kaZulu.
Abakubandla leZANU-PF bathi bayakusekela okwenziwa yinhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions. Umnumzana Mabutho Moyo ongumsekeli kanobhala jikelele obona ngezokuhanjiswa komsebenzi ebandleni leZANU-PF uthi kumele zesulwe izijeziso zenotho lezi.
Indaba yama-sanctions indaba ephilayo, ikakhulu abaphikisayo be-opposition bafuna ukuzama ukumbambatha, kodwa besazi ukuthi ama-sanctions alimaza uZulu wonke jikelele. Ama-sanctions alimaza umongameli, ama-sanctions alimaza ama-ministers, alimaza uZulu wonke jikelele. Abantu bebhazi babona besiya e-US Embassy benganga e-European Union kumbe e-British Embassy kungenxa yokuthi ama-sanctions afakwa yi-America awezidera abulala amakhampani amaningi eZimbabwe. Amakhampani amaningi ayehluleka ukuthi atrade kumbe athole ongathiwa ngama-credit lines avela phetsheya. Nxa kusolakala lawo ama-credit lines amakhampani ayafa. Nxa amakhampani sifa abantu balahlekelwa yimisebenzi.
Umoya uthi kungasiqiniso lalokho okuthiwo ngabeMelika ukuthi ziqondiswe kunkokheli yeZANU-PF lohulumende lezi zijeziso zenotho.
So lokho kuyize ukuthi abantu beMelika bethi bona ama-sanctions abo are-targeted. No, they are not. Amabhenki azama ukuncedisa iZimbabwe ukuthi alethe imali eZimbabwe aphiwa ama-fine ye-America close to 300 million ukuthi why besiba lobudlelwano lohulumende weZimbabwe. Abantu kumele bekunazele khona uhulumende weZimbabwe nxa sikhuluma ama-ministers abasoze belale ngendlala. Uhulumende weZimbabwe ama-sanctions la vele atshintsha impilo zabo. Ama-sanctions la alimaza uZulu jikelele. Abantu abafuna imisebenzi, industry isozivuke ezilonge iZimbabwe lama-sanctions. Iliqiniso elikhona.
Uhulumende kaMnangagwa usanda kubambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community emkhankasweni wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho. Ingcwethi kwezombangazwe zithi lokho okwenziwa libandla leZANU-PF yikuvala abantu amehlo ngoba kulobukhohlakali obumangalisayo kuhulumende kaMnangagwa obenza umnotho welizwe ungathuthuki ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.